Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazo muhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhla ka 18 kuNhlangula 2020 nguNtungamili Nkomo endabeni zekuseni lamhlanje. Inani labantu asebebanje umkhuhlane we-coronavirus selikhwelile njalo laya ku-401.
Kungakhanya ngani imali eningi kakhulu, kodwa xa sikhangele indlela into esezikhwele ngayo imali yona le ayikwani lutho.
Ababalisi sebale ukwamukela inyathelo likahulumende lokubakhwezela iholo nge-50% besithi ilokhu incane kakhulu limali.
Izindlela zokuzama ukuqinisa njalo kumbe esithi ukustabilize i-local currency against i-foreign currency.
Uhulumende uthi amabhizimusi sokumele ahlele intengo yezinto zawo ngedola leZimbabwe kanye leMelika. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inani labantu asebebanje umkhuhlane we-coronavirus likhwelile njalo izolo ntambama laya ku-401 ngemva kokufunyanwa kwabantu abalitshumi abavele kwele-South Africa belawo lumkhuhlane. Phakathi kwabalitshumi laba abayisithupha ngabahlala eHarare, ababili ngabakobulawayo. Oyedwa ngowe Mashonaland West kuthi oyedwa njalo ngowe Midlands. Ugatsha lwezempilakahle luthi inani labantu asebesindile lalo selikhwelile laya kumatshumi ayisithupha lantathu 63. Asebefile bona balokhu bebane. Idolobho leHarare yilo elihamba phambili ngabantu abalikhulu lamatshumi phose ayisithupha 156 abalomkhuhlane we-coronavirus, lilandelwa yimaswingo elabantu abangamatshumi amahlanu. Kuzobuya isabelo seMatabeleland South sona esilabantu abangamatshumi phose amahlanu 46. Bonke ababanjwa umkhuhlane lo kulezi nsuku ngabavela kwele South Africa. Emhlabeni jikelele i-coronavirus isibulele abantu abangu 445,000 njalo iyahlasela abangu 8.2 million. Ababalisi sebale ukwamukela inyathelo likahulumende lokubakhwezela iholo kanye lokubahlawula ama-allowances ngedola leMelika besithi kayeneli lutho limali. Umphathintambo obona ngezemali uMnumzana Mthuli Ncube wazise izolo ukuthi izisebenzi zikahulumende sezikhwezelwe iholo ngesilinganiso sokungamatshumi amahlanu ekhulwini i-50% njalo zizahlawulwa imali eqondane lengozi yomkhuhlane we-coronavirus i-COVID-19 allowance engamadola angamatshumi ayisikhombisa lanhlanu eMelika, $75 ngenyanga. UNcube uthe njalo abake basebenza kuhulumende asebathatha impentsheni bazabhadalwa i-$30 ngenyanga. Uthe lokhu bazakwenza okwenyanga ezintathu ezilandelayo besakhulumisana lezisebenzi phezu kweholo. Inyathelo leli lize ngesikhathi abongi betshengisela eHarare izolo bekala ngeholo eliphansi. Inhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni, i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ithi ifuna ababalisi baholiswe imali engange $520 ababeyihola ngo-2017. sixoxele siphathamandla salinhlanganiso eMathebeleland South unkosazana Melissa Chingwanangwana.
Thina njengehlanganiso yeAthuza Imali ethenjiswe nguhulumende asiyamukeli mbona ngani ababalisi abaningi bayakhala kungakhanya ngani imali eningi kakhulu kodwa xa sikhangele indlela into esezikhwele ngayo imali yena le ayikwani lutho i-$75 ngizaqala nge-$75 nxa kuthiwe $75 yi-allowance kutsho ukuthi ayiso salary so asiyibali le phakathi kwemali yethu esiyihola every month ngoba kudlula inyanga ezintathu imali le izahamba and nxa sihambile sisala sithweleni ezandleni isalary yethu esivele siyithola nxa kuthiwa 50% yi-50% yemali encane kakhulu ongekuthenga igrocery epheleleyo ngayo so asiyamukeli ngoba vele incane kakhulu ayilingani le mali esivele siyikhalela i-$520 esasiyihola ngo-2017 mbona ngani abaningi bazavumelana lami nxa sisho ukuthi ungayihlanganisa imali yonke le esiyithenjisiwe awungeke uthenge okubambekayo usuthiseke ukuthi hayi ngihambile emsebenzini nansi imali engiyiholile.
Khathesi njengababalisi lihola malini njalo nxa isingenile i-50% le eseliphiwe liyabe selihola malini?
Imali esiyihola njengababalisi ingafika 2800 nxa sisicalculator kuthe 50% singathi 50% e 2800 isinika 1400 kutsho ukuthi imali ethu ikhwele nge-1400 sesiyihlanganisa le 2800 isinika imali engange 4200 sesiyihlanganisa le allowance le ezahamba after 3 months singaphuma le mali njenge-6000 and i-6000 imali encane kakhulu nxa sikhangele intengo ezikhona lapha eZimbabwe ichukela siphosa ukufika 300 amafutha lawo intengo zangkhona ziyakhwela every day ungena nje ezitolo yathola amaprice ekhwelile insuku zonke so i-6000 ayisenelisi lutho njengababalisi yikho thina abe-Athuza sithi hayi asiyamukeli ngoba nxa ngikhayeli i-medical aid premium kumbe i-funeral policy abanye sebekhipha imali engange-800 nxa uyikhipha ku-6000 kutsho ukuthi usubuyela endlini ubuyela ungatholanga lutho akula nto ozayithenga kutsho ukuthi akula property ozayithenga endlini akula ukuza zithenga ngoba i-6000 kunje so ingakwenelisa ukuthenga ibhatshi nje kutsho ukuthi imali esiyiholayo ilingana le mali yebhatshi elingaqokwa ngumuntu oyi-1 so anjengababalisa imali le asiyamukeli incane kakhulu.
Unkosazana Melissa Chingwanangwana isiphathamandla senhlanganiso yababalisi bemaphandleni i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe i-Athuza. Inhlanganiso le ithi izatshengisela ngomvulo phezu kodaba lweholo lolu. Sixoxe njalo lesikhulumeli sayo umnumzana Nation Mudzitirwa.
Akula into esithabelayo akula into esithokozisayo ngoba khonoko abakuyenzileyo akusho ukuthi basingezelele imali yokusiqabela amanga besiroba ngoba into esiyifunayo from kudala into yokuthi basinike imali kade siyihola kudala minimum of $500 kubabalisi ngoba bona from kudala kade besintshontshela imali besiholisa ngama RTGS dollars engahambelaniyo le mali kade siyihola in US dollars. So akula into esiyithokozisayo ngoba into esiyifunayo i-500 US dollars minimum salary kubabalisi not lokho abakwenzileyo lokho yikusithethisa yikusidelela njengesisebenzi sikahulumende.
Lokhu kungabe kusitsho ukuthi abuseyi kuba lokutshengisela yini kuyini futhi okunye belifuna ukuthi likwenzelwe?
Ukuthengisela siyathengisela sibili ngomuvulo ngoba uhulumende kaphendulanga isikhalazo zethu ngendlela kade siyifuna ngendlela esiyikhangeleleyo ngoba singahlanganisa 50% yona le nge-$75 yona le COVID allowance esiyibiza ukuthi i-face powder allowance ngoba kayihlali konke lokhu akudluli $120. So ukuthengisela siyathengisela sibili ngomuvulo until uhulumende asinike imali esiyifunayo $500 ngenyanga minimum kubabalisi. Into zonke ezithengiswayo sezithengiswa ngentengo yemali yaseMelika. Ama-rentals sokufunakala ama US dollar 20 to 15 US dollars ugada umchova emgwaqweni usuka kobulawayo usiye indawo esifana nale wange sokufunakala ama 15 US dollars so khonoko abatshona besithi basingizelela imali besinika RTGS dollars akuncedi ngalutho ngoba ama price ayebeloke igijimisana ngama rates ama US dollar so isolution ikuthi kolisa ngama US dollars kuphela 500 US dollars minimum salary.
Umnumzana Neshini Mudzitirwa isikhulumeli senhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7. Uhulumende uthi amabhizimusi sokumele ahlele intengo yezinto zawo ngedola leZimbabwe kanye lelemelika. Umbiko lo wethulwe ngusibalukhulu weReserve Bank of Zimbabwe, umnumzana John Mangutka izolo. UMangutka wazise njalo ukuthi usesule umthetho obuphoqelela ukuthi idola lemelika lithengiswe ngentengo ehlelwe nguhulumende okuthiwa yi-fixed exchange rate ngesiNgisi. Uthe amabhanga yiwo asezabeka lintengo phansi kohlelo lwe-foreign currency auction system. I-Reserve Bank ibibamba amabhanga ngamandla ukuthi athenge kumbe ukuthengisa idola lemelika nge-1:25 lanxa emkambo wensitha. Idola lemelika elilodwa belibiza amadola eZimbabwe aphezu kwamachumi ayisithupha. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi kwezenotho umnumzana Regishoko.
Vele bekungasebenzi obekusenzakala ukubana sithi sile fixed exchange rate foreign currency ngoba ungakhangela even amaviki adlulileyo laba abathengisa abalimbetho bogwayi bebanga umsindo bethi bayakwamukela ukuthi bazaphiwa imali yabo yi-foreign currency enye le babona beqilwa nxa bephiwa kuthiwa yi-fixed exchange rate. Uzananzelela njalo ukuthi esingathi yikuliquidata kwemali ezingama-foreign currency enongama-exporters besekwehle kakhulu ngenxa yokubana exchange rate le ye-25 e-fixed ibinganiki confidence njalo ibingekho reasonable singathi ayihambelani lesilomu umwenzakalayo especially xa sikhangele ukuthi ilizwe le-inflation pressure enzima esingathi kwesinye isikhathi iZimbabwe isingenile kwa-hyperinflation. So i-fixed rate 25 ibingasebenzeki ngayo. Ungakunanzelela njalo amakhampani amakhulu esingathi kulanga lanamhla umbe izolo i-Riozim ikhulumile yathi iyehluleka ukuproducer ngenxa yokuthi ikhanywa yi-fixed exchange rate. So ama-expenses ayo, ama-operational expenses ayo ayisakwanisi ukuhlanganisa ngendlela ngenxa yale fixed exchange rate. So unazelela ukuthi i-fixed exchange rate ibile ukhama ukhulu kwi-economy, khama amakhampani, khama laba bafuze bethole imali engaphandle. Ngakho leli nyathelo lokususa i-fixed exchange rate kwakufuze lenzakale kudala.
Uhulumende uthi usezabhadala izisebenzi zakhe ama-allowances nge-US dollars kanti njalo uthi ezitolo izinto intengo yezinto kumele ifakwe nge-US dollars langedola leZimbabwe. Singathi lokhu kuveza yini ukuthi sesiphenduka ku-dollarization ka-2009?
Ukukhoshina okwenziwe i-government ama-7 ukubanika ama-US dollar kuyindlela esithi iyabuilda i-confidence njalo nxa sikhangele i-hyperinflation lokuluza amandla okwezimdola kuloku kunceda lobubelo kuzisebenzi kahulumende kuba nalazo ziphiwe enye yomrholo wabo ngama-US dollar. Kunzima okwakhathesi ukubana sithi sesibuyela ku-US dollar kuba sithi ku-dollarizer ngoba ungakhangela yena uhulumende akwenzayo loba amapolisa azama ukwenza izindlela zokuzama ukuqinisa njalo kumbe esithi ukustabilize i-local currency against foreign currency ngokungananzelela kathesi liyabhuqwa lona izimdola ekuseni le-meaning ezinye imali zamanye amazwe. Kuqakathekile ukuthi sizwisise lokukhangela akwenzayo ayibhadala uhulumende kutshengisa ukubana asikayifika ku-dollarization, kodwa yona economy ngalesi sikhathi loba abantu abaningi balesifiso njoba banjalo bakhangelele ukuthi si-dollarize.
Umnumzana Reggie Shoko ucubungula ezenotho ubexoxa le Studio 7 ekobulawayo. Kuvikwa bekuthuli kobulawayo izolo kulandela ukuxotshwa kwabantu enzikini yedolobho kanye lokuvalwa kwamabhizimusi ngamasotsha lamapholisa ngolwesibili. Ukuxotshwa kwabantu lokhu lokwaliswa kwabo ukuya emsebenzini kumangalise abaningi ngoba umongameli Emmerson Mnangagwa soyekethisa iziqondiso zokwenqabela umkhuhlane we-coronavirus njalo wavumela amankampani ukuvula. Ukuvinjwa kwabantu lokho kuqale eHarare ngeviki edluleyo kwaza kobulawayo njalo izolo amasotsha lamapholisa ebevale idolobho leKwekwe. Isikhulumeli sikaMnangagwa umnumzana George Charamba eloba enkundleni yeTwitter uthe uhulumende uvale amadolobho la ukuze enqabele ukungezwa athi bekuqoqwa izitha zikahulumende labamabandla aphikisayo. Sixoxele sakhamuzi sakobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu olilunga njalo lebandla leMDC Alliance.
Abantu bayithukile bathi funa sebefuna ukuchaya ikhulu uhulumende nalo khona kaMnangagwa wangena la engekhulu bekungumbono wokuqala lo. Umbono wesibili bungokuthi kuwe kwenzakala eHarare kumavika aphelileyo kuthe kuqeda ukwenzakala khona lokho ebusuku abantu belele amasotsha lamapholisa ke baphelekezela ke uMonzora lomakhuphe ukuthi bahambe beinveda iHarvest House. Yikho ke kube lo mbono njalo abantu ukuthi funa bafuna ke kuzothatha ke amahofisi kaMDC kobulawayo yikho kusenzakala ube umbono wesibili lo. Ikanti umbono wesithathu ube ngokuthi ke bakhonona ngezimali ezintuthwane ngoba kukhangele kusazakala ukuthi bebephiwa kama-back pay ke inyanga edlulileyo ke kule inyanga kukhanya ke abayiphiwa ngaleyo back pay okwenza ukuthi abantu bacabangele ukuthi yikho kwenza ukuthi bahlukuluze ke abantu. Mbona ingani ke nalo umbono wesithathu ubungaba ngaba yiwo liqiniso ngoba sibone nangu uhulumende namhlanje usepanikile usebanika ke i-50% pay rise usebanika ama $75 US dollar osokuthwe laye bazayiphinya ngazonke i-COVID-19 allowance. So sibone ngani uhulumende ke uyethukile ke ngabakwenzileyo sephendula ke ngendlela kade betshengisela ngayo. Yikho ke umbono wesithathu ukuthi hayi bekuyizindaba zemali ukukhanya zathi yiwo ngabe uqinisekile sizile njalo ukuthi bebesekhwekhwe sithemba ke abasayiphambili njengokuba sebephiwe ke izimali kade bezifuna ngaphandle nxa bengasuthiseki kutsho ukuthi sizababona beqhubeka ngamadolobho behlukuluza abantu bevala ukuthi idolobho lisebenze abantu bengayi emsebenzini.
Kuliqiniso na ukuthi bakhona abahlukuluziweyo kumbe khona ukutshaywa ngamasotsha lamapholisa?
Kuliqiniso bakhona abatshayiweyo ngamapholisa, bakhona njalo abathotshiweyo ngamapholisa behlangene lamasotsha. Obekusenzakala yikuthi nxa besithi phenduka ungabuza imibuzo bekusiba licala yikho kade utshaywa khona ke. Kodwa ke nxa bangathi phenduka ungabuza imibuzo la usutshibilike nje ubuyele, hayi bekusiba inhlanhla ungatholi ukuhlukuluzwa lokutshaya. Kodwa ke bakhona abatshayiweyo ke kade bebuza imibuzo kumbe bedinga ukuchasiselwa ngendlela yokuthi bekumele babe semsebenzini bebedingakala emsebenzini yabo abasebenza khona.
Umnumzana Edwin Ndlovu yisakhamuzi sakobulawayo njalo ulilunga leMDC Alliance ubexoxa lo Chris Gande weStudio 7. Seli kubonile na ukusema phepha ndabeni namuhla. Inkundla yezim live ithi umkhuhlane wesihudo oqhubeka ubulala abantu elokitshini leluveve kobulawayo ukhanya usuqhamukile njalo emalokitshini afana leCowdrey Park, Inkulumane, Donington, Old Magwegwe, emganwini Gwabalanda, Iminyela kanye laseRange Mall. Inkundla yesayithi yona ithi uZulu wakobulawayo walile ukwamukela ukuguqulwa kwesisekelo sombuso emhlanganweni oqhutshelwe kuleli dolobho izolo. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salubonani balaleli nabasakazi be-Studio 7, lona okhulumayo nguGift Sonduku umfoka Ndlovu lapha ePlumtree endaweni yakoGambu. Ngikhothama nakuso isilo ubulelani kalobhengula ekamzilikazi. Basakazi bengicela lami ukuphawula kancane lapha ngendabeni kamakhubhe lochamisa. Hhayi, umakhubhe njengoba siyambona ukuthi usisebenzela izanu, akawathathe wonke ama-ofisi. Noma engawathatha wonke ama-ofisi, uchamisa i-ofisi yakhe ibe ngaphansi kwesihlahla, abantu vele bazomvotela uchamisa cause abantu bayamthanda, bayambona ukuthi ufuna ukuthi kona sibe libharet isiphume ngaphansi kwesandla sencindezelo sezanu PF. Njalo lokho ukuthi ndilonya ukwazi amanye ama-political parties ebuya ngokuthi hayi thina sifuna ukuxotsha amashona, sifuna ukuxotsha amashona. Leyo politiki leya ngeze ukubasebenzele. Kule qembu lapha eMzansi ukuthi ayi-Black First Land First, yathi fika yathi yona ifuni eqenjini layo abelungu, ifuna ukubaxotsha. Lelo qembu labhanwa. So i-policy yenu liyiqembu kufanele lizibuze ukuthi kubo SADC, Africa Union, European Union, United Nations iza yamkeleka na. Yipi sponsors za kusponsa ubuya liphayibhalizime njengale. Ngoba manje siyambona uMalema uyazama ukuthi ama-Africa ebe united, kodwa uma engezwa ukuthiwa iqembu lakho lile racism njengale, liyabona ukuthi lathi siyagcina sibanga ama-target la. So mna into umakhuphe kaqhubeke sisebenzela izanu, kodwa izikumsezalo izomlaxaza.
Salubonani kuStudio 7. Hayi, inyuzi siyazizwa abadala. Ngisimayedwa igama Manyenyeza. Lento live tokade ikhulunywa ngendaba ze-MDC lezanu PF, amadoda bekhuluma lapho, siyayilalela siyayizwa. Kodwa into leyi ekhona, uChamisa vele ama-ofisi kaso wakhe. UChamisa noma wavotelwa i-2 million yabantu, ayisikho ukuthi kufanele athathe ama-ofisi angaso wakhe. Kusho ukuthi yena bayaqhwaga ngoba into lena yona nge-MDCT, bona bayi-MDC Alliance. I-2 million yabantu awusikho ukuthi kufanele uthathe i-property engasiyo yakhe. UChamisa wafakwa nguMorgan Tsvangirai ngendlela engayisiyo wemthetho we-MDC. I-MDC nxa lingayikhumbula bafowethu, ekufonyweni kwayo lizothola ukuthi kukhona okungahambi kahle phakathi kukaChamisa le-MDC. Umthetho wayo ngunangwawo. Ukhuphe ngezindlela, yebo lingamsola lithi uyithethe, kodwa ulandele umthetho ngendlela, ngoba into lana ibhilonga bona, ayibhilongi uChamisa. UChamisa noba wavotelwa i-2 million yabantu, ayisikho ukuthi ufanele baqhwakhe into zabantu. Abafome abo iphathi babe nama-ofisi zabo aqondane labo, nothi lawana lana aqondana ngalabo. So lokho lingatsho lithi isekelwa izanu PF kumbe kuthiwa kusekelwa yini, kodwa lokhana akukho emthethweni ngoba bathethe into engayishiyo yabo, abazame ukwenza into eqondane labo. Okay, nxa singabuya futhi back sithi thina uChamisa njengoba i-MDC yayivele ifonywe isilwa lezanu PF kaMgabe, uChamisa yena wayesiyadingani kuMgabe ngesikhathi uMgabe ekhutshwa i-National Army kungena uMnangagwa. Ngiyakubona ukuthi kukhona ukuchamanzi phakathi kwalaba bantu labo.
Mina ngizubuhlungu kakhulu ngento eyenzakala kobulawayo. Ngizubuhlungu kakhulu. Into engizwisa ubuhlungu ngeyokuthi lokho esaphilayo thina sesize sesingaka. Kobulawayo akuzange kuke kunathwa amanzi ayingcekeza. Ayizange ibulawayo yanathwa amanzi ayingcekeza. So mina abantu laba bakithi abathona bekhala ngokuthi he uChamisa this, uChamisa that. Nguye phela kwathesa ama-councillors wonke akhona ngawe MDC akhona kobulawayo. Yonke into ekhona kobulawayo MDC. Khathesi sokunathwa amanzi angcolileyo kobulawayo. Asebulela abantu amanzi kobulawayo. Akuzange kwayenzakala into enjalo kobulawayo, sasikuzwele eHarare. Which means phela ngabantu abakhangelela ukuthi lezo zinto ziyenzakale la kobulawayo. Abantu bakithi asifundi. Abantu bakithi asivule namehlo.
Hello Studio 7. Hayi, inkinga nje, inkinga eZimbabwe lama politicians badlala ngathi impela. ngoba bayalwa bona vota noma ungavota kufana lokuthi uyabuvotele unangagwa street ngoba lomuntu la ivele bonke osopolitiki labo sebengenwe ezingqondo zalama president alapha ezimba thina kumele siqunywe ilizwe ilizwe liqunywe amandebele ebewodwa amashona umebuya esindebeleni ebele passport siqume ilizwe ilizwe lingaqunywa sesile mali yethu thina owethu president uzobebusa 3 years njengo amanye amazwe umuntu ukuthi ebuse 42 years ebuse ilizwe.
Bobe kungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Oke waba ngumcebisi kamongameli Donald Trump umnumzana John Bolton uthi uTrump wacela umongameli wakwele China umnumzana Xi Jinping ukuthi amncedise ukuze anqobe kukhetho oluzayo. UBolton uveze lokhu kugwalo lwakhe asanda kulwethula. Ipolisa elimhlophe elidubulela bulala onsundu eMelika umnumzana Richard Brooks kumalanga asanda kwedlula lethe soyicala lokubulala izolo. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Inani labantu ababanjwa ngumkhuhlane we-coronavirus liya liqansa njalo ezigabeni ebesezivulile. Izigaba lezi zigoqela iTexas, Arizona, Oklahoma lezinye ezijiyeneyo. Umkhuhlane lo usubulele abantu abangu 120,000 eMelika njalo wahlasela abangu 2.2 million. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala khona pha eMelika umnumzana Timo Moringayi.
Sibona ama southern regions le west coast ngawuthwa ama cases eCovid ase phakama okwamanje sesiya kuma numbers ayakade ngathiwa sebecontainile. But okwakathesi sibona ukuthi abantu sebehlale 2 months, 3 months ezindlini sebefuna ukuyegwejisa labangani lehlobo. And siyabona ukuthi lapha esihlala khona in the south le west coast yikho kulama-beach khona, so abantu sebefuna ukuhlangana labangani babo labantu abasebenza labo sebehlale for 2 months. Yikho sokuhlasele futhi ukuthi i-COVID lay ngathiwa isithelelwana among friends, families, relatives, labantu abangakwaziyo. Ngoba sibone omunye umama ekhulume esithi they just went for a party of 16 last week and then itafula yabo, most of them have the COVID disease.
Umumo unjani khona ngapho hlala khona?
Mina ngihlala eOhio in Mid America, asila ma beach land, but ugovernor walapha wayevele hambe phambili wavala yonke into except ama essential stores lesibhedlela.
Umkhuhlane lo awuboni yini uphambanisa ukuqhutshwa kokhetho?
Ngibona mina uTrump lo Biden there is another situation yokuthi kathesa abantu seba discover ukuthi kule Zoom, le Microsoft Teams, lama applications anjalo ukuthi you can do virtual rallies. So amboni ukhetho luhluphakala sesifika kuNovember ngoba siyakwazi ukuthi sonke lapha you can request a mail-in ballot and then uyithumeze.
Umnumzana Tim Moringayi yisizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe selikhwelile laya ku-401. Ababalisi sebale ukwamukela inyathelo likahulumende lokubakhwezela iholo nge-50% besithi ilokhu incane kakhulu limali. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona eza kusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke njalo kweze kuseni kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.